Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lesihlanu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi siphakamise indaba yokukhulumisana kwamazimbabwenzi ngoba siyabona ukuthi kule zinto eziningi ezingahambi kahle emphakathini.
Abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mahati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi besiwe phandle kwelizwe.
Akhangele umkhuhlane ehlele ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi nje elizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Ikhoke kuyalo funa ukuthi abantu abazikhokhela kube ngabantu abaqinileyo nasemzimbeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa emhlanganweni we-32nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union ngesonto langoMvulo. Ubesethumele iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umnumzana Chris Mthwangwa nomnumzana Perrins Shiri ukuthi ziyekhuluma lenkokheli yamazwe ambala kuzwekazi le-Afrika ngokwenzakala eZimbabwe phambilini kwalomhlangano. Ugibbs Dube we-Studio 7 uxoxa ngalolu daba lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Ekukhulumeni kwabantu kuvamile ukubana abantu nxa besitsho bebe lomutsho ukuthi ngesiNgisi we are two sides of the coin. Ungakhangelisisa into eyivalela phakathi kweZimbabwe ibuhlungu ngendlela eyodwa bekuloku kutshengiswa iside yecoin eyodwa. Eyinye inside ingatshengiswa. So ukuphumisa kukamongameli laba bantu bephuma besiyale labo bebesiyatshengisa omunye umhlubulo wendala imali le ukuthi umi kanjani. Ungakhangela lapho kwaqala khona ukuthi mhlawumbe uhulumende azaphrese i-panic button sokubulewe ipholisa lisemsebenzini sokubhonjwa i-police station izimoto zamapholisa sezithisiwe. Akula muntu obengahlala agoqile ngilandi, hayi ekela sizihlale sizabona ababayaphelela khona. Kwasekungena-ke bona nabantu abangena bagcina besebenzisa udlame olukhulu kakhulu olungamela ngabe lasetshenziswa. So konke lokhu kumele kuchasiswe ngoba akukhulunywa phela. Angikaze ngizivini iSky ikhuluma ngomphelisa lo-Wi-Fi. Angikaze ngibona amapikitsha amalokuzeni ama-police stations abhombayo, ama-police egidiniswa echala. Akuphumi kokuvelwa kuphuma ngapha kuphela ngapha.
Kodwa ke kulabanye phela abantu abathi khonoko kwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kwenzela ukuthi ahambe avimbe phela ekwenza ukuthi iqiniso eliningi lingaphumi.
Mina angiboni ukuthi kona yinto yokuvimba uri ungaphumeli into njengoba ngisitsho yinto eyokuthi kona imihlubulo yonke kayifake esobala egcekeni ngoba ngisho yabona abantu abaphandle labana bona bavukele omabona kude laba o-TV abezwa okunyekeza ngalayo phakathi la. So umabona kade laba ababavukelayo ngale bavukela i-one-sided story, umhlubulo owodwa lo engikhuluma ngawo. Lo munye awaziwa muntu, wabonwa muntu. Nxa laba bengasazikhulumelanga kuthi asezwakale umuntu. Ngeyikho ubona esengibona kufanelela yekelako ukukhulumela kolokwa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela Central Committee yabandla lezano PF ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu.
Amaevo yakho athunywa kwamanye amazwe amumetha amanga wodwa zwi. Akulaqiniswa abantu twelo bazama ukudistorta kuphela yonke into eyenzakalayo, benze ngazanithwa laba abantu ababedemonstrator yibaba wrong, kodwa bona beyibo abathuma izigangi zabo zare pha abantu. So lapha kuvele kakula nto efuna ukulungisiswa, njengoba nakho e-Afrika yonke kuvele kubusa bona laba abantu abalembuzo obuzwana nxa ngasi bakhangela sibisibili sibahlolisisa kule mibuzo ukuthi bangena njani, baza kuvuma konke lokhu ngoba i-ANC layo ibisingeni sivele isingeni legapheni lakhona, sebevuma ukuthi khona no abantu laba yibo ababerongo, yibo ababehamba besona. Ye abantu ababesona izikliwe zagqoka ama-uniform ujwele impopho. Iamari amapholisi ngathi qine kangakana kube lo muntu ongena khona atshontshe impopho eyamapholisi. Abantu ababeplantile labo kwenzela ukuthi kudistroye uhlonzi lwe-demonstration. Yes, abantu batshontshe ezitolo, bagqekeza batshontshe. Kodwa lokho kokubulala abantu abantu baba abasebe bafaka khona phana sebesithi izikliwe ayisikho.
Ye kodwa ubona zani ke inkokheli yamazwe la atshiyeneyo iza kuthini ngakhona oku eza kutshelwa?
Laba abavele ngabalancedo kabanzi babe lo ncedo, asiqaphele ukuthi ngikhona bengaba lo ncedo namhla, baza kuvuma kuphela khona ukuba kuvume. Bavele ngabalancedo akungamangalisa nxa ngabe bengabuzisisa ukuthi kanti uhamba njani, badingisisa iqiniso, kodwa ngabakazi bakwenze phe bazavumelana lo mnanga.
Kuyabe kusijoni khonokho
kutho ukuthi vele Afrika ilungelo lomuntu kaliprotektwa kalivikelekanga. Kanti angithi uyabona nje kule mchithichithi yonke le yenzakalayo isediki khona khona ukwayizwa ikhuluma ulutho, bathule bathe zwi. I-AU yona ike yakhuluma, ayikhulumanga lutho, bazithulele bakhangele. Ngabe ngizinhlanganiso eziqinileyo, ngabe sebethumela abantu bazadingisisa ukuthi kathi kwenzakalani, kumbe babiza umhlangano wokuthi bazwisise ukuthi abalandaba. E-Afrika umuntu ukubulawa kwakhe akumangalisi, kumangalisa nxa kuyisigebenga, kupolitics kakumangalisi.
Lo ngumnumzana Clement Moyo olwela ilungelo loluntu ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, abasekeli bakamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lo mnumzana Kembo Mohati babikwa bengezwa kuhle emzimbeni okubangele ukuthi basiwe phandle kwelizwe ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukuya emhlanganweni kwele Ethiopia. Umnumzana Chiwenga oke kwathiwa obeselatshwa kwele South Africa okwabangela ukutshengisela kwabantu ukuthi asuke kuleso sibhedlela ubonakala emsakazweni we-ZBC esithi ngamanga ukuthi uyagula njalo uqinisaka, kodwa umfanekiso obutshengisa umuntu ogulayo osenciphe umzimba. Iphephandaba lobulembo be-internet eleZim Live lithi umnumzana Chiwenga uphaphe ngendizamtshina wagijinyiselwa kwele India ukuya kwelatshwa. Ubikwa egula amanxeba embi enkululeko lanxa kuke kwaphuma imbiko ethi wafakelwa itshefu phambilini kokususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Omele abe nguye ozaphatha isikhundla sikamongameli ngumnumzana Mohati yena okuthiwa ugijinyiselwe kwele South Africa ukuya kwelatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Umnumzana Mohati ubikwa elakho ukuphenduka elizweni lamhla umongameli Mnangagwa engakasuki. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ngqabutho Mabhena njalo ongumkhokheli webandla leZimbabwe Communist Party.
Okokuqala, thina singamakomanisi siyazwelana nomuntu nxa kuyukuthi kaphilana empilweni, kuyukuthi uyagula kumele aye kuma-doctors kumbe aye esibhedlela. Sithemba ukuthi labo abagulayo ukuthi abayagula bazolulama. Kodwa ke kumele ukuthi nxa umuntu engumholi egula sesifikile isikhathi sokuthi kuyocatshangwe ngokuthi umuntu nxa egula aphiwe ithuba lokuthi ahambe ayedinga uncedo. kwenza ukuthi elatshwe ake ayehle esikhundleni kumbe singathi thina ngikuthathi ele retirement ukwenzela ukuthi ngoba impilo yomuntu iqhakathekile akhangele umkhuhlane ehleli ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi njengelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Yikho-ke kuyabe ufuna ukuthi abantu abasikhokhelayo kube ngabantu abaqinileyo lasemzimbeni ngoba kumele umuntu asebenze egadela ukuthi sivuse umnotho. Yikho-ke labo siyabazwela abagulayo sethi-ke baphiwe isikhathi sokuthi bake bahlale ngekhaya bathathe i-retirement bazame ukuthi bakhangele umkhuhlane bekuthi sikwazi ukuthi sibancedise nxa ukuthi bakukhona lapho futhi sibancedise khona. Kodwa sibona ukuthi akungeke kuvume ukuthi umuntu nxa evele egula asale sesiba kuye oba ngu-acting president, kuyabe kungahambi kuhle lokho.
Khona nxa sikhangela imbali yeZimbabwe siyabona ukubana inkokheli egulayo isesihlalweni vele kakazasuke umuntu uyagula aze afele esihlalweni. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa ukuthi asikathuthuki esikwe kulokho kuthiwa i-democracy ukuthi sivume ukuthi umuntu indima yakhe useyidlalile ukuthi anike abanye ithuba nabo basebenzi. Angithi vele njengoba thina sisebenza kakhulu nabasebenzi xa umuntu engafika iminyaka ethile ikakhulu engafika iminyaka engu-65 uyathatha umhlalaphansi ahamba ayehlala ngekhaya abekhangela abazukulu abesaya kumadokotela nxa kuyukuthi kaphilanga kuhle emzimbeni. Hhayi ukuthi umuntu afuna ukuthi asuke esitulweni esehanjiswa emangcwabeni, yinto thina esingavumelani layo. Sithi umuntu nxa isikhathi sakhe sesifikile mhlawumbe ukuthi uhlutshwa ngumzimba kumbe lokuthi iminyaka isihambile siyabe sithi umuntu kahlehlele emuva kungene labo abasaqinile. Yikho phela ubukhokheli kuyinto etshintshwa nayo ufana leyokuthi abantu nxa beligijimela relay ukuthi usigodo se-relay uyasinika omunye omunye laye aqhubeke. Silokhu sizama ukwakha ilizwe lethu ukuthi sithuthukeke zomnotho. Kodwa-ke ukuthi kusale ama-acting president abantu okungelaqiniseka ukuthi bazobevele bekhona emsebenzini kumbe bazobelele ngekhaya ukuthi bayagula, sibona ngani ilizwe lethu lifisa or lifuna ukuthi likhokhelwe nabantu abasaqinile emzimbeni.
Lo-ke ngumnumzana Ngqabutho Mabhena, incwethi ecubungula ezombusazwe, ongumkhokheli njalo webandla leZimbabwe Communist Party, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umsakazo weZBC unquma umbuthano wayizolo lapho amabandla ezombusazwe achiyeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo labezinkonzo abahlangane ndawonye bekhulekela ilizwe labo. Umsakazo lo uthi inkulumo zamanye amabandla ezombusazwe e-State House kuthange, lapho umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa angaphathekanga ukuwo lazo bezimqoka. Abadlali beqembu lenguqu ele-Highlanders abaphuma enkambeni yokulolonga ubuciko babo ngolwesibili eMathabeleni South bekhonona ngokungatholi uholo labo lenyanga kaZibandlela sebebuyele emsebenzini. Iphephandaba le-The Chronicle lithi abadlali laba bathi bebefuna ingxenye yemali yemidlalo yeChibuku Super Cup leCampo Mohati Charity Shield eyesizini edlulileyo. Bathi bebetshelwe ukuthi bazathola ama-40% ekhulwini i-40% yaleyo mali. Inkokheli yeqembu le-Highlanders ibikwa isithi ngempela isalungisisa lolu daba abadlali sebebuyele emsebenzini. Ikhomishini kahulumende ePublic Service ithi ababalisi abakhalale umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo abasoze bethole imali yabo yonke. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ezimthale ePTUZ zithi namhla lilanga lokuthi ababalisi betshengisele ngokupheleleyo ngokungayi ezikolo bonke. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 011-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Hallo, hallo Studio 7, hallo, hallo there. Please guys, we are listening you clear and loud on the radio. Esifisa nje nathi ukuthi singene manje kakhulu ohlelweni lwenu lwe-live talk namhlanje. Sicela lisifonele.
Seven lejani lenjani ye hayi siyabizwa nje bakhuluma bezano bathi bayalungisa umnotho kodwa mboni ukuthi ulungiso siyakuphi lowo mnotho ngoba lokho kunjalo kuyafanana isinkwa sesisithenga imali edulayo kodwa uthabekezilana umnanga umnanga kwekaphume kaphume kungena abanye lobo kungangena kungabe lo government eZimbabwe kube le prince kungcono umuntu ozobheka abantu sibheke umthwakazi khona ngapha kuya ku-right emandebeleni labo bebhekwe ngababo mbuya ntehanda I think ku-right.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 siliqhubekani phambili ngomsebenzi wenu. Mina engikhuluma ngikhalaza moya ngisetudwana ngiphendula impendulo yomunye umlaleli okhulume mayelana ngomhlangano akade wenzwe uPresident ethi ufuna ukukhuluma lama opposition party. Uchamisa bokungamele vele aye kiwo. Ngoba ikakhulu vele kufuneka yena. Laba abanye hayi vele kabala ncedo. Kufuneka uChamisa uyomele ukuthi ayinika umqondo ngalo uPresident ukuthi kungenziwani ngomkhono. Kodwa ngendlela yezileyo ngikubona mina kulilungelo lakhe ukuthi akwenze lokho ngoba kwathiwa yena udliwe kukhetho. So uma nxa kuthiwe udliwe kukhetho, udliwe kukhetho. Lindela enye ithemu yokuthi kuvotwe ubone ukuduzuzani bese kumele ayincedisa umuntu obusayo entweni yakhe. Hayi siyambongela uChamisa nxa engayanga kulolo hlupho ngoba sohlupho lwakhe luhlupho lobusayo. Ubusayo kumele azibonele ukuthi ilizwe lakho limisa njani, usuka ngaphi uya ngaphi. Hayi ukuthi anxusa amanye amabandla ukuthi kahambe ayencinga la amazwe akhuphe izijezo zenoto what. Hayi kakungenelani lapho uChamisa lokho.
Nivuka njani Studio 7, igama lami nginomini Ngwenya. Into engifuna nje ukuthi ngiyikhulume ngento eyenzakale izolo. Umongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa uyenze imistake enkulu kakhulu okubiza amaphathi okuvele angawakhe owazi ukuthi awabhadala imali. Then abesithi bazoyenza idialogu. How come umuntu onjengomongameli weZimbabwe ayenze idialogu whilst kulabantu ababulawa ngo-August akula muntu wabothwayo, sokulabanye futhi abantu ababulwayo manje akula muntu osebothiwe, kodwa bhadimise ufuna nje ukuqhubeka ngomnotho welizwe. Ayi mina ngendlela engibona ngayo lo muntu akusomuntu orayithe ukuthi engabusa ifemili yeZimbabwe. Umuntu nje ongalunganga uyambona nje into zenzayo namhlanje ukukhuluma lokhu kusasa akhulume lokhu umuntu onjani onjalo. Abantu bakunanzelela ukuthi kuna no umuntu akekho right vele akalaso nje futhi lesizinga sokuthi kona engabusa nje ilizwe nje umuntu olahlekelwe yimbona nje igebenga nje siyana. Ngiyabonga Studio 7 into nje bengifundi ngiyikhulume naleyo into nje engiyibonela mizulu ukuthi kona umuntu uzabiza njani amadialogu while ithi kulabanye abantu abasatshaywa phandle ngamasosha nangamapoyisa abantu bahlukunyezwa but ubiza amadialogu ngoba uyakwazi ukuthi amaphathi lawa wabiza amadialogu ngamaphathi a-under yena. Azamuta disturb nje MDC. Mina ngiyabonga iMDC ukuthi iyalile ukungayi emukadlala amatope bese wayenze ikhasi phethini inhlabathi ngamagaba singabantwana sithi silabo mama yabona ochera abancane into nje enjwa umnani ngakho labantu bakhe labanye abangalangqondo. I-government iZimbabwe isifile ayila plan ayila ndlela ukuthi vele ngayaphi imile nje yodwa nje ti. Abala mali
bayahlupheka uyabona nje ukuthi ama family eZimbabwe yiwo azathola nzima because ngoba yibo abaza ubuhlungu laba ku government banemali. Ngiyabonga kwa Studio 7.
Labo ke ngabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp ngonombolo ezithi 0012024650318 ukuze sifunde khona pha emsakazweni. Lawe ungasithumela wakho umbiko usitshele ukwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelela abangani lezihlobo ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wenkampani ye-Amazon njalo eyisinothi uthi uBezos uthi iphephandaba le-The National Inquirer lizama ukumethusela ngokuthi lizatshengisa imifanekiso yakhe eyimfihlo wesifazana athandana laye engayekela ukubhadala imali okwazakala ngokuthi i-blackmail ngesiNgisi. Indawo yokudingisisa ngezemithi yokwelapha eMelika e-National Institute of Health ithi isaqhuba uphenyo ngendlela yokubona ukuthi abasebenza kule ndawo besebenzisa imali abayithole eChina. Bakuveza nalokho kumbe bathaphela ele China ngokungekho emthethweni abakutholayo ekudingisiseni kwabo. Isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika eGeorgia, umnumzana Persuaden Simpofu osichasisela ngempilo yakhe lapha eMelika.
Impilo yalapha emazweni ingcono kakhulu kuleyasekhaya, mina ngibona ingcono kakhulu ngoba lapha ule freedom, uyakwazi ukuexpress anything, uyakwazi ukukhuluma ngokungasuthiseki kwakho ngegovernment, akula muntu okwethiselayo ende ama opportunities maningi. Imisebenzi iyatholakala, akula ukuthi ufundile noma kawufundanga, umsebenzi uyawuthola kuphela. So ilizwe leli kuyaphileka, ezibhedlela odokotela bakhona, kuyelatshwa imithi khona, basebenzisa medical system e way way advanced.
Uhlupho loliyana ke olokukhumbula emuva.
Njengalapha engikhona khona kubuhlungu kakhulu ngoba la engikhona khona akaze ngihlangane nje lo yedwa obuye ekhaya. Into yakhona ibuhlungu labukhumbula ngesinye isikhathi ukufisa ukuthi ngabe usekhaya, kodwa ubusucabanga ukuthi ungathi uye ekhaya uzakwenzani ilizwe lome kangaka. Kwesinye isikhathi lokubafonela, kwesinye isikhathi ukhulume labo ngama-WhatsApp, kwesinye isikhathi lokuthola ukuthi wenzele into zama-video call e-WhatsApp, ukhulume labo ilanga liphuma lidele etshona.
Uthi lapho ohlala khona abakho abantu bekhaya, yiphi imihlobo eyandile?
Imihlobo eyandile lapho abantu abaningi esange ngababona ngabantu baseZambia. Ukhona owane nge ngahlangana naye owase South Africa but iningi abalapha eZambia le Nigeria nanse Savannah Georgia abe Mexico bakhona baningi kodwa abe amakhiwa wona maningi kwedlula abantu abamnyama ngoba nxa sikhuluma ngeGeorgia sikhuluma nge Southern State of which okwake kwaba yiConfederate State so la uyakwazi impilo yakho isuke ibe ngathi inokuntenga ntenga kancane mase sikhangela kwezokuthi umuntu umnyama noma umhlophe.
Uthe lapha kungcono emazweni ngoba kule nkululeko yokuthi umuntu engenza akufunayo. Kodwa ungathi imbiko leyi yokukhethana ngemhlobo imningi yini e-racism?
Imningi kodwa eSavana la ngihlala khona edorobheni laseSavana ayikho mningi kangako kodwa ezigabeni ezithiyethiyene eziseduze lathi mningi imbiko yakhona ukuthi kodwa ayikho mibi kangako nje sekungabe kunjengokuthi mhlambe ungaya khona ezigabeni lezi eziseduze lasedolobheni laseSavana uyazibonela lawo nxa ufika ukuthi hayi kodwa la ngathi angisamukelanga kangako, angisamukelekanga kangako. Futhi ngomuntu uyakhangela uyabona nje abantu bakhona ngendlela ababe bekukhangela ngakhona ukuthi hayi ngathi laba abajabule ukuthi wena ube kibo ngoba phela mhlawumbe uyafika lapho uthole ukuthi uyi-1 bona bayi 60, 70, 300.
Abamnyama abavele bengabakhona phake ama-African Americans
bona iningi labo bakhona futhi baningi kodwa nje ukuthi abalapha abamnyama bona ba-right ukuthi nje manje ukuthi ngathi asitholani kahle mana sizwanani kuhle angazi ukuthi ngathi inkinga ingapi ngathi ngehluleka nje ku-adjusta kubo ngijwayele i-lifestyle yabo.
Kwezinye indawo siyasibona abantu abavele eZimbabwe bethengiselana ukudla abakwejwayeleyo. Manje khona ngapho udlani uyakufica okuhambelana lokwekhaya na?
Yebo, kuhambelana lokwasekhaya ngiyakufica ngoba isikhathi esiningi kule website okuthiwa yiafricanheart.com. So ngilokuthenga into ezifana labompuphu, labo masuphu, mhlambe lezi izinto nje ngiyabe ngizikhumbule zasekhaya. Okunye nokukwenza ukuthi mangiyabe ngiyile khanje ngoDisemba lodlulileyo ngengaya ekhaya. Mangifika eSouth Africa ngiyathenga umpuphu, ukuthukela izinto engizidinga engikwazi ukuthi angeke ngizithole ngapha bese ngizifaka kupost office. Isikhathi eside ufana nenyanga ezintathu noma ezinhlanu. Kodwa ziyafika. Mina vele ngazalelwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ekhaya mina ngivela eNyathi.
Lowe ke ngumnumzana Sweden Simpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Okwamanje ke sizwe umculo kaMama kaNola Magabazi, balo Jay-Z Marabini ke lo Ndachi Mkhize bathi Boso. Yebo ke umoyi usithembile mlotshwa ehamba lamagabazi uJay-Z Marabini lo Ndachi Mkhize behaya phela iBoso. Sithanda njalo ukubonga abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook. Siyakubonga Norman Ngwenya, lawe lesedi Moleya, lo Anti Later lethi Chabangu labanye nje liqhubekela isixhasa. Kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukusuka namhla elizweni elubhekise e-Addis Ababa e-Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Abasekeli bakhe ke bobabili babikwa bephandle kwelizwe lapho abelatshwa khona. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.